siyabonga Chris Losandra li tshona njani emakhaya yikudivana emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 8 ngonkwenkwezi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Eparlamente kuvele inguquko ibisikhona kumbe njalo ukuthi ikhona eParlamente inguquko esiyenzileyo. Kodwa okusalayo ukuthi ungakhohlwa ke ukuthi sisebenzisa idemokhrasi eParlamente ukuthi abaningi yibo abathi bangadiyeka kube njalo kube njalo.
Umlawuli wedale leParlamente umnumzana Jacob Mdenda unquma ukuthi kasoze axotshe amalunga edale awebandla leMDCT ngoba isisekelo esitsha sombuso selizwe kasemvumeli lokho.
Abantu ngabangesabi ukuthi sokube lutho olulindileyo ngoba amanzi abawanathayo kawalani lo mbuzi. Emkhuza kungena ingcekeza ephuma ezindlini. Le mafektri isiya emfuza. Umfuza ugeleza esiya ngapi entshonalanga.
Idolobho lakoBulawayo lithi abantu bangethuswa impiko kahulumende ethi ingcekeza egoqela eSwetch kanye lemithi echithwa ngamakampani amakhulu igelezela emfuleni uMguza.
Impumela yokhetho lweSouth Africa esikhitshwe lugatsha olubona ngezokhetho iveza ukuthi ibandla le-ANC liyanqoba lilandelwa yiDemocratic Alliance.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umlawuli wedale leParlamente umnumzana Jacob Mdenda usethethe isinqumo sokuthi angeke axotshe amalunga edale leParlamente awebandla leMDCT ngenxa yokuthi isisekelo esitsha sombuso welizwe kasimvumeli ukuthi athathe inyathelo lelo. UMdenda uthethe isinqumo lesi kulandela isicelo esenziwe ngamacele omabili eMDCT akhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai lo mnumzana Tenda IPT abedinga ukuthi kuxotshwe amalunga asekela bobabili. Umnumzana Mdenda uthe isisekelo sombuso welizwe kasivumeli kanye lo somlomo wedale le Senate ukuthi axotshe amalunga edaleleli akumabandla achiyeneyo. Uthe ukuxotshana kwabalandeli bamabandla kumele kwenziwe yiwo amabandla ezombusazwe hatshi emadali eParlamente. Wengezelele wathi nxa kusenzakala kumele ibandla leMDCT likhweze udaba lolu edale lomthethwandaba. Umnumzana Pete wakhweza isicelo sokuthi kuxotshwe amalunga edale leParlamente asekela umnumzana Tsvangirai ngomabasa. Wathi ke isithunywa sikamnumzana Tsvangirai inkosazana Thokozani Khuphe wenza okufanayo ekuqaliseni kwenyanga le.
Ubiti labanye bakhe balwisana lo Tsvangirai abathi usehlolekile ukukhipha uMongameli Mgabe esikhundleni. Ngalokho bathi kumele asuke kubandla. UTsvangirai yena uthi kayindawo. Abasekela ubiti bajabule okwamagama besizwa isinqumo esethulwe nguMudenda. Isikhulumeli secele lika Tsvangirai umnumzana Douglas Monzora laye usithakazelele lesi sinqumo. Sixoxele umnumzana Petniko Bebe okhangelane lokwenzakala ezabelweni othi ibandla leli lizahlala liqinile lanxa nje bengasasebenzi lamanye amalunga edale leParlamente asekela ubiti.
Okuqala ngithanda ukuthi ngiqondise ukuthi sekuzwakale kakhulu emoyeni ukuthi kuMDC kuleziphithiphithi. Thina abanye iziphithiphithi kasiziboni. Kuyafanana lefamily yabantu nxa uvele kule family ekhaya. Abantwana ubazele, bezele kumama munye lo baba munye. Kulokungacabangi ngokufananayo. So lapha-ke sikhangeleke abantwana asebebehave njengendodana yolahleko abaphume ekhaya bajiye ubaba bayalahleka bengavalelisanga. Njengesizathu esifananayo-ke asiboni kulo hlupho ngoba-ke baphuma eHarvesters lapho esenzela khona i-caucus ye-MDC esikumelele ukubona ukuthi-ke hhayi thina sizaqhubeka njengoba i-MDC sesekhona ama-MPs esesekhona labo ababona kufanele ukuthi babuye bazavuya kodwa labo ababona bangafanelanga abasoze babuye. njalo labo abakwazi ukuthi lokho bengabantu bebandla bazabuya kukhosikazi yebandla kodwa labo abakwazi ukuthi sebebalekele ibandla kuzabazima ke ukuthi babuye kukhosikazi yebandla
kungaphuma umuntu oyedwa kumba babili kunjalo ukuhlupa edale leParliament pho nxa ukuthi bangaphuma bebe lijumi kuzahamba njani kulabo phepha
okuqhakathekile ukufanele kunanzelele ukuthi ke into ke esikhuluma ngayo lapha ekuma ikumela abantu abantu nxa bemela ibandla baba besuka kuma constituents atyeneyo umbuzo ukuthi labo abenza lokho asebekwenza bavunyelwe yiconstituency akumbe isiqinti abavela kisona nxa sisiya kuziqinti zonezo lapho abasuke khona esikuzwayo thina ngabantu labo ababavotelayo bathi lokho abakwenzileyo kungaphandle komthetho ngoba kababanikanga leyo mvumo yokuthi benze lokho so ngaleso sizathu thina asoze silandele lawo ama-individuals afuna ukusuka ebandleni esiyakwenza okwawo ecathile ngaphansi kophahla lwedale leParliament kodwa ekwazi ukuthi achiye eonile kuma-constituency zabo thina zabuyela kuma-constituencies sizanikwa ke i-direction ngama-constituencies lapho abavela khona
kodwa kukhona yini eliza kwenza kungani akufani njengalokho ekade likwenza njengoba nje laba bengahlubuka
eParliament kuvele inguquko ibisikhona kumbe njalo ukuthi ikhona eParliament inguquko esiyenzileyo kodwa okusalayo ukuthi ungakhohlwa ke ukuthi sisebenzisa idemokhrasi eParliament ukuthi abaningi yibo abathi bangadiyeka kube njalo kube njalo so kodwa ke thina ethu umsindo okufanele siwenze kambe leziqondiso okufanele sizifake sizazifaka
umnumzana Bednico Bebe ngumsekeli ka organizing secretary webandla le MTCT ubexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo
Idolobho lakobulawayo lithi abantu bengethuswa imbiko kahulumende yokuthi ingcekeza igoqela esiweji kanye lemithi echithwa ngamankampani amakhulu igelezela emfuleni umguza okubangela imikhuhlane ngoba amanzi abasebenzisayo ahlanzekile. Umeya waleli dolobho uCouncillor Martin Moyo uthi amanzi anathwayo avelela empumalanga yedolobho njalo ingcekeza igelezela entshonalanga lapho okulomfula uphekiwe lomazayi. Umoyo uthi lolu kayisilo udaba olutsha ngoba iCouncil yazisa uhulumende ngomnyaka ka-2011 ukuthi kudingakala amadola ayizigidi ezingamachumi amathathu ukuthi kulungisiswe impompi ze-sewage zona esezindala njalo ezazakhelwe abantu abalutshwane.
Abantu zabangesabi ukuthi sokulolutho olunsinzileyo ngoba amanzi abawanathayo kawalani lo mguza emguza kungena ingcekeza ephuma ezindlini lema-factory isiya emguza umguza ugeleza esiya ngaphi entshonalanga kulapho ingcekeza eyakhona amanzi esiwanathayo avela ngaphi empumalanga so inasingeni isuwa yethu namanzi okunatha vele akuhlangani so kakula lithola intinti leyo but of course siyavuma ukuthi laye umguza kakufanelanga engcoliswe ngenxa yokuthi phansi le lapha aya khona kungaba labantu abanatha kunasingeni kumguza siyaze singafuni ukuthi benathe amanzi angcolileyo
kungani uhulumende ekhona ekuchaza lokhu njalo lamhla isithi lina libhalile ladinga uncedo lwemali lina lisithi vele ludaba oludala
well angazi engxenye kulomuntu osuke wakubabaza ke kakhulu nxa kulomuntu osuke wakubabaza wabethusa thina kithi sithi kuyinto enhle ngoba sokukhanya lathi sebesilalela ende sebezama ukuthi besincede okwakhathesa engxenye sesingathola izimali ezize ezifunekayo ukuthi into le ilungise
lona iqula likahulumende leli elidingisisa ngalolu daba selike lahlangana lalo njalo kuyini eselikwenzile kuze kube lamhla
sibe lo mhlangano labo mhla ka-24 ngolwesine kungakafiki ilanga nje kungakafiki nasikeni ithethe sahlala phansi basibuza ukuthi kuyini okwenzakalayo sabachasisela lokuthi iprogramu yokulungisa idubulelwana luphele sayigeba sakhe lokuthi kufuneka izimali ezingakanani
i-council yenu yenzani ngamankampani lawa okuthiwa lawo impahla zabo ezingcekeza zigelezela emfuleni
thina leyo ngcekeza bengakayichitheli kuthiwa system sabaqale beyithike bekhiphe kholokho okuyikho esiyabe sikusola kusale nje kungamanzi angcolileyo le ngcekeza e-organic ezadliwa zinhlanzi kumbe isekle phansi ibole kungabi lekasingeni lemkhuhlane enganasingeni engabhela. Ama-inspectors ethu ayahamba enasingeni ama-factory anjalo, ayaziwa ama-factory, beyekhangela ukuthi lapho kufanele kube le ndawo lapho amanzi aqale geziswe nje ukuthi ekhitshwe lezi zinto eziyizo ezingathi ziyi-poison. Kuyenzakala yini?
Lo Councillor Martin Moyo, umeya wedolobho lakoBulawayo. Kusasa sizaxoxa lo Councillor Moyo njalo ngodaba iningi lenu ebelikhonona ngalo olwendlela ikhansile ebhadalisa ngayo indleko zamanzi, i-billing system, kanye lesilinganiso samanzi okusebenzisa esesengezelelwe izakhamizi. Thiyani indlebe kulomsakazo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Lanxa izulu line kakhulu lonyaka emasimini kungakubi njengeminyakeni embalwa isanda kwedlula, uzulu ubhekane lendlala embi kakhulu ngokusilela kwemali. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwelungelo labathengi, iConsumer Council of Zimbabwe, ithi imali yokondla imule labantu abahlanu yehlile kancane yaya kumakhulu amahlanu lamachumi amahlanu lathoba mnemunye, i-$559.42. Kodwa ingcwethi kwezenotho zithi ukwehla lokhu akutshengisi ububelo kodwa isibonelo sokuba uzulu kalayo imali yokuthenga ezitolo. Sixoxele zakhamizi zakoBulawayo uNkosazana Thabita Khumalo oyisiphathamandla se-MDCT kanye lowalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla onguye osungula lingxoxo.
Kulezi nsuku abantu baphila ngoba izulu linile bathola emasimini. Ihlukene ngesikhathi abantu bethola imali eningi amakhwintiliyoni lamakwadriliyoni besiyathenga umhlanga wegwayi, imali leyo yayiningi. Khathesi akunamali, abantu bathwele nzima befike kakhona ukuthi bethole igogoko labo ukuthi beligayisa. Abantu kabaphilanga nezibhedlela nezikolo, kunzima, akunalutho olubambekayo ngendlela yokuthi vele thina kasila mali engethu elo phawu lwethu khona lapha elizweni.
Ye, nantu daba Makhumalo. Wena ubona njani umumo kulobungcono yini njengokutsho kukamnumzana Mkandla ukuthi izululana kodwa kungakuhamba nje?
Hayi, izulu kunalana sivili njalo emasimini ningithi ezizalwane zaseZimbabwe lidobhile. Kodwa inkinga ekhona ikuthi imali yongekhoyo ngoba sonke siyazi ukuthi amankampani avala ekuseni emini lantambama. Uqinisile ubaba uMkandla ukuthi yebo naye abantu banamagogoko sebesehluleka ukuthi baye badinge lelo dolo lokuthi bayegayisa kube ngumumo. Osekusitsho ukuthi sesiya esikhathini lapho esiza kudla khona izitshwala kodwa zingelazitshebo ngodoba lokuthi akulamali. Ungangena ezibhedlela namhlanje kule nkalakatha yobunzima ngoba sekumele ukuthi uma ugula udokotela angakuhlola abone ukuthi kumele welatshe, kumele uhambe uyezidengela yonke into efunakalayo ukuthi welatshe. Siyabona futhi ezikolo lakho sokufika khona ngaphesa zikhona ngo-2005. So inkalakatha yodube ukuthi angazi ukuthi uzakwenza njani ngoba ungakhangela futhi boBulawayo sasiyithingintshi zamafekitari namhlanje kakula sokungamaskriphu nje umuntu odinga insimba noba ethengisa okutsho ukuthi imisebenzi angikhona kayisekho. Osekuzakutsho ukuthi wonke umuntu ubhodabhoda udinga idola nje lokuthi ayigayise ezitolo ukudla kukhona sibi lokuthoya imali.
Mnumzana Mkandla, ungathini wena nxa ukhangele umumo lowo, ungathi kathi kuyini okungaba kungahambi kahle la?
Okungahambi kahle lapha yi-management kahle manager ongasikhangelela ukuthi khona i-economy yethu ingama njani. Sithwele nzima, ukudla okukhona emasimini kuluhla, kufuna ukuthi khona nxa kuphekwa kuvuthwe uza kupheka ngani? Imali kayikho baba, ngobana ukuthi khona ukudla lokhu ulithengisa ithebo akutholakali imali. So i-management nxa ingekho akula lutho olungenziwa kufana nalokuthi abantwana nxa bengela mama lobaba egumeni bayaswela ukuthi baqalisele ngaphi lanxa ukudla babe nakho impuphu ikhona endlini. kodwa phela kabayanelisi ukuthi khona bepheki ngesizathu sokuthi khona ubaba nomama kabakho. Ngakho-ke yibo ubunzima obukhona, kudingakala ukuthi sithole-ke uhulumende ozadlelana lamanye amazwe, sithole ubukhokheli obuhambelana lamanye amazwe, sithole ubukhokheli obunelisa ukukhangela ukuthi khona kuyini osokungena endlini, abantwana bangathwala njani. As I speak khathesi ngikhuluma khona lapha, uminista uthena we-education abadala labana abangabhadalelanga abantwana bezikolo belizwele emakhoti, khona laphana umuntu lwana i-$20 iyaye beyihanjisela ekhoti, isikhathi sonke lesana sizaphelela ekhoti, kodwa imalini yabe isidliwe khona laphana iyabe isilesikhathi njalo. Kanti i-example yiwanki, iwanki ngale balema-9 to 10 months bengaholi, abantu babo bafunde eWanki High School, baza kuthiwani labo bantu abanjalo? Le makhaya baphathwa njani? Ubunzima bukhona bakithi lapha elizweni, kuthule nje abantu baqinisele, kodwa-ke bakithi kulobunzima abantu bathwele nzima, ithumba la ngikhona libuhlungu oku.
Makhumalo, ungathini wena nxa ukhangela ukuthi abantu ngelanga, sithi umuntu uvuka ekuseni, ngokuba wabona kwakho baphila njani vele?
Sesibuyele ku-2005 lapho uvuka ekuseni uthatha amanzi unathe, emini unathe amanzi uhlale esangeni ntambama udobhadobhe naleyo mpuphu owanelise umumbuli noma semini ukuqoqoza iporiji, kwesinye isikhathi amanye baguqoza kungenalona nakuthiwa lichukele. So osekusitsho ukuthi sesibuyele, inkinga ekhona mfuna nobaba ukuthi khona kakusela manager. Yebo naye omanager bakhona, angithi bathi bekhankasa isithi bona bazasihambisa kuZimbabwe entsha lapho esiyakhomba ngophakathi. So sosithi uhulumende wezanu kawufeze izithembiso zakhe azenza kuZulu, waphomisa wathembisa ontanga ukuthi uzabanika imisebenzi eyi-2 million, kababanike phela ukuthi into ziqalise ukuhamba. Umanager khona okwehlulayo ukuthi umanager waqamba amanga esithi enkampani lapho azaqhatha khona abantwana yena engelayo. Namhlanje ilanga lokuthi iqinisa liphumise liphumile, yona yikho sesibuyile phela emuva.
Unkosazana Thabita Khumalo, isiphathamandla se-MDCT, obexoxa lowalwa impi yenkululeko, umnumzana Maxim Kandla, velo Chris Kande we-Studio 7. Impumela yokhetho lwe-South Africa esikhitshiwe lugatsha olubona ngezokhetho iveza ukuthi ibandla le-African National Congress liyanqoba lilandelwa yi-Democratic Alliance, kuthi ibandla likamnumzana Julius Malema lalo liyalandela kuzinga lesithathu. Phakathi kwamavoti angu-13 million, ibandla le-ANC beselithole angu-8 million, i-DA ibisile 2.9 million, kuthi i-EFF kamalema ibisile 700,000. Ngama-percentages i-ANC ile 62.9%, i-DA 22.7%, kuthi i-EFF ile 5.32%. Lanxa i-DA ibikhangele idolobho le-Gauteng ngamehlo abomvu, leli dolobho lithethwe yi-ANC, kwathi i-DA yona yanqoba kakhulu e-Western Cape lapho evele ilosekelo olukhulu khona. Ibandla likamalema lona lithi likhangelele ukuthola izihlalo ezithile edale lephalamende. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlamlinkomo.
Okubalulekileyo ukuthi ama-results so far akulatshintsho olutheni bekuvele kukhangelelwe ukuthi i-ANC izahamba phambili. Into nje ebisele ukuthi abantu batsho ukuthi izanqoba ngayiphi percentage. Bekukhangelelwe ngokusebenza nzima kwe-DA layo ukuthi izakhuphula izinga kwalapho kade khona last election ukuthi iphushe kancane. Into iqembu elitsha le-EFF yilo eselingene around 5% amavota asebalisi, okuyilo ekade liqala ukungena ekhethweni ukuthi abantu abaningi bebengelaqinisa ukuthi lizakwenza njani.
I-Gauteng ibandla le-DA beliyikhangele ngamehlo abomvu, kodwa siyabona ukubana i-ANC iyakhokhela njalo ikhanya izayithatha i-Gauteng. Abantu kuyini ekade bekukhangelele bebekhangele ukuthi iyozala nkomoni kuleli dolobho?
Sizakhangela ukuthi i-Gauteng la inxa i-ANC isahamba phambili okwamanje i-imagini yokunqoba kwayo ingathi phansi ayifani la kwamanye ama-province ngenxa yokuthi okwamanje sikhangelele ukuthi around 54-55% ngenxa nje amavoti engakaqeda ukubala. Ongangokuthi akufani le mpumela kwamanye ama-province lapho inqubo ngabo-70-79%. Ungangokuthi kancane kancane amanye amabandla njengabo-EFF labo-DA baloko besidla kancane ku-support ye-ANC e-Gauteng.
Ibandla likaMalema lona i-EFF ungathini sikhangele impumela esikhona okwamanje?
Kukhangeleke ukuthi ibandla le-EFF kakhulu endaweni eziningi libuya libe ngelesithathu, kuqala i-ANC kuye i-DA lona libe ngelesithathu. I-province ye-North West laseLimpopo benze kahle kakhulu, wafike ku-around 10% kwezinye indawo kubo-12% kumavota akaqeda ukuba. Ungangitshengisa ukuthi abaningi babona sengathi abantu kade bevele bevotela i-COB sebevotele i-EFF ngenxa yokuthi la mavoti kade zizwe i-COB kulast election ingathi kule-election le yalo nyaka iwile kakhulu.
Umnumzana Mlamli Nkomo, ingcwethi yehlaziya ezombusazwe.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silidinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako ukuya ebulenjini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Ku-Studio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya bunzima obubhekane lozulu weZimbabwe ngalesi sikhathi kusonakala umnotho welizwe.
Edabeni lwethu olumqoka, izinduna ezivela endaweni ezithiyeneyo zelizwe kanye lezinye inkokheli zomdabu sezikhuthaze ukusungulwa kwemisakazo kaZulu eziqintini ezithiyeneyo zelizwe, zisithi lokhu kulakho ukuthuthukisa izigaba kanye lokulondoloza amasiko emhlobo ethiyeneyo engananzwa imisakazo kanye lamaphephandaba amakhulu. Kubika uNothando Sibanda.
Izinduna lezi ziveze lokhu emhlanganweni obubizwe inhlanganiso yemisakazo kaZulu, iZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, ehlanganise induna abalisa kanye labosobhuku abavela eMzingwane, eGwanda, eLubane, eKariba, eBinga kanye leMaswingo ukuzaxoxisana ngokuqakatheka kwemisakazo kaZulu. Lokhu kuza ngemva kwembiko evela kugatsha oluqondisa ezemisakazo namaphephandaba ukuthi inkokheli zomdabu zifanele ukuhambela phambili nxa kuthe kwaba lesiqinti esifuna umsakazo kaZulu. Umdlisa uMnumzana Bhekumuzi Gumede oweGwanda uthi iziqinti ziyayidinga imisakazo le ngoba okwakathesi abantu bahlezi emnyameni abazi ukuthi kwenzakalani elizweni kanye lakuzigaba abahlala kuzo ngoba imisakazo yelizwe ayifinyeleli kundawo zabo, lalapho ithe yafika ayikhulumi ngalezi zindawo abahlala kizo okwenza zihlale zingela nqubela phambili. Wengeze esithi amasiko lemikhuba yabantu abathile iyayitshabalala kancane kancane ngoba kulezinye indimi ezivele zingaphathwa kumisakazo lamaphephandaba elizwe okwenza kukhanye angani kuleminye imihlobo engcono kuleminye, kukanti imisakazo kaZulu izaphathisa siphila siphi isiqinti siziphakamise siziqhenye ngamasiko lolimi lwaso.
So iredi lamandla kwenza ukuthi lathana isiNdebele amasiko ethu siwakhuluma ebantwini bawazi, abesitongeni labo bakhuluma amasiko abo abantu ababo abasakhulayo ngoba thesi abantu bethu seyisiziphongiphongi abasawazi amasiko ethu. kuyothatha half isikiwa half isinto sakibo sebe confused ngambuza lokuthi athethe induna yabo but nazo ukukhulunywa ngedweni sebe sizwa ukukhuluma umabhiwa yinduna yedwa
okhankasela ukuvulwa kwamagagasi lokusungula kwemisakazo kaZulu umnumzana Peter Zwide Khumalo uthi umsakazo kaZulu awungeke waletha ingxabano emphakathini ngoba kuphathwa indaba zikaZulu wonke hathi ezibandlululayo ezilakho ukubhidliza ukuthula ezifana lezombusazwe kumbe ezokholo. Uthi kuqakathekile ukuthi inkokheli zomdabu ziphatheke ekusunguleni imisakazo kundawo zazo ngoba iza kwenza impilo ibe lula lapho abantu bexoxisana ngentuthuko ezigabeni njalo befundisana bephakamisa amasiko abo lolimi lwabo.
Ama-community legislation nawezigaba, isigaba nesigaba lapha abantu abakhona. Njalo i-community legislation iyabe ikhokhelwe njalo i-owner nabanikazi baleso sigaba. Ukukhokhelwa kwesigaba abantu bangaphansi kwezandla zenduna, abantu bangaphansi kwezandla zomlisa, abantu bangaphansi kwezandla zikasabhuku. Ngakho konke okwenzakala esigabeni kufanele ukuthi abadala abanjengalabo abadala esilabo lamhla abazinduna babe bephakathi kwabo.
Umnumzana Kutsai Khwangwari ophethe ukuqhutshwa kwenhlelo ezacras uthi bazimisele ukuncedisa iziqinti ezijiyeneyo ukusungula imisakazo le kanye lokuthola impahla edingakalayo. Uthi zikhona inhlanganiso ezizimele zodwa emhlabeni wonke jikelele eziphathisa iziqinti ukuthola imitshina yokusakaza kukanti lo hulumende laye ulakho ukuphathisa inotho yelizwe ingathuthuka.
Njalo kungayenzeka ukuthi masesitule amacence kumbe sisemoyeni amakhampani makula ama-community radio wapho ngokuhamba kuma-community radio bathi nansi advert nansi advert nansi advert nansi advert selisithi hhayi lingasinika okulutshwana lathi ukuthi silifikisele ebantwini. Okuqakathekileyo ngokuthi thina sibe nabantu abasilalelayo sibe community based as far as possible ukwenzela ukuthi abantu ba-identifya lathi ukuthi yi-community radio yethu.
Udaba lwemisakazo kaZulu luyindaba egudwini kulandela imbiko ethi abantu abangene imihlangano ye-Information and Media Panel Inquiry echolocho ebhinga lelupane bathi bayimelele ngamehlo abomvu ngoba bavele abawatholi amagagasi omsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation kundawo abahlala kuzo. Abanye bakhala ngokuthi inhlelo zalumsakazo kanye lamaphephandaba akhangela indaba zemadolobheni kuphela alulaze ezivela eziqintini okwenza kube mqoka ukuthi lezi zigaba zibe le misakazo yazo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Spanda.
Hey, Majid, isto kuphela supply yami lesi, mina ngiyayisapota kodwa.
Zimbukali mali yakhe, supply wami, thina siyancane.
Ngiyazi bafowethu ukuthi nanginqanywa, mina ngincene ukuthi fill up the table.
Fill up the table.
Counter empties.
Counter empties.
Fill up the table.
Fill up the table.
Counter empties.
Counter empties.
Asifuzeni bafowethu nabo utshwala. Niyazi mina ukuthi ngidume ngani, maze ngibuzile ngiyayishaya ingoma.
Shaya ingoma.
Ngishaya ingoma.
Ngishaya ingoma.
Ngishaya ingoma.
Shaya ingoma.
Ngishaya ingoma.
Ngishaya ingoma.
Ngikudlo mtwala mncane bafowethu. Mina ngaphuza bonke semthemu ulipopolopo kulelithanga lami lesisu bese ngiyasuka ngihambela ngithi ngibonzelene omunye umuzi onotshwala. Hayi mina ngiyofela etshwaleni kwenzenjani? Hayi mina ngiyofela etshwaleni kwenzenjani?
Ngibonzelene umuzi onotshwala. Hayi mina ngiyofela etshwaleni kwenzenjani? Hayi mina ngofele twale ngwenze njani?
Ngibonzele nomunye umuzi futhi futhi onotshwala. Hayi mina ngiyofele twale ngwenze njani? Hayi mina ngiyofele twale ngwenze njani?
Ngibonzele umuzi onotshwala. Hayi mina ngofele twale ngwenze njani? Hayi mina ngofele twale ngwenze njani?
Ngicela engulube encane yini le bayifaka etshwaleni. Sengizabathe ngiyabeka utshwala lutho abekeke. Noma ngithi ngiyabuza kubantu abazilutho. Kwamnandi bhiya engaba ukhanda ngani? Kwamnandi mqombothi engaba uchova waze wamnandi.
Kwamnandi bhiya engaba ukhanda ngani? Kwamnandi mqombothi engaba uchova ngani? Kwamnandi bhiya
amnandi bia ngiyazi bayajabule South Africa abamabandla achiyeneyo iphuma nje impumela yokhetho hayike isikhathi